Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform ephelelele izicathulo amabhlugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama school fees
ungananzelela intathelo izindaba esezibotshwe ngesikhathi sesecond Republic kumbele yabayithe new dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwePress Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla intathelo izindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zaseUkraine eziphephele kweleRomania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali ngakho olunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama school fees kanye lendingeko ezigoqela ama uniform lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi ababalisi abala mali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawulwa amakhulu amahlanu alamachumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli weyathuzi umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNews Day ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhatalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxe lomzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhlugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando wonke khonoko kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunda ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport la sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelile idizili mbipetrol ibikubo $1.60 kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso ischool fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khona phana emali ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubeke lokhu ziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emnkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kutsho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu. Kodwa ke nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze yathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke lo yabe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iya lokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphonge ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehlehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphongu ntengantenga nje nxa siyiqatanisa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day, ezinye zikhala ngokuthi uhulumende ulokhe ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena uke wathwaliswa zima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathintambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paraza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu esile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathintambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television e-Southern Africa la, esaqalela o-South Africa, saqalela o-Zambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenza sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Ungananzelela intatheli izindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intatheli izindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende okhona lokhu engafuni ukuthi intatheli izindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona, lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imsakazo ye-radio le-television ibe khona, ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi bengacina bengasabafuni sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intatheli izindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba liphephandaba i-radio station ukungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala. Hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi kathesi buyani lizocwela lizobhala ukuthi lifuna i-television station yomthetho okhona. Enyikela ukusho njalo ukusho ukuthi sisabelokhu esile 1 television station yethu i-ZBC ukumbi sile 2 le-jive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokuboshwa kwentatheli izindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMorgan Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izani yasi siba leqinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna kubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize ama company industry le commerce lemsebenzi eminingi ama mines lendawo eziningi okulinywa khona lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswela abantu kakhulu kobulawayo ede kule ngcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusise lamakhampani, amakhampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bonaba abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqachile sebeziqhatha abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu ba retrenchwa baqotha imisebenzi bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe, bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, liqinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi izano vele sisesaba isithunzi sayo. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwa representative kanti abantu bahola nothing bazingqoqo zomlomo yiko ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amaqhawe abasebenzi siyabonga amahlabi ezulu lonke elithe gwaqalezwa isipithi sezcitu isipithi leso ngokubona kwethu edesiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi silandelwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla le-ZANU-PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. INews Zimbabwe ithi abasakhulayo be-ZANU-PF kanye lamapholisa batshaye amalunga e-Triple C ekade ekhankasela ukhetho lwamabhayi elections kuward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselupani ebayithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi sabheki kade nguchairman khonaphana emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi kufawula mahloni kufawula isithunzi sokunyama Satan umubi kungasenani hlobo zami ngegama likaJesu. UNkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza. Bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngokuningi kuthaza umakhelwane wakho umntana wakho isihlobo sakho siregister nini sizame ukufakela i-CCC izandla ubaba uChamisa nguye ukhanya e-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo. I-ZANU-PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama clear policies okuredima economy kanti sisalela amabhenki anganiki iprofit lekela kubonako nokuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharger uzulu amabhenki yomela anika abantu iprofit. I-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele good governance yesifuna yiyo yethu ele bad governance ngeka sathane singayifuniyo. Ngiyabonga.
Sanibona ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7, nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuphawula kancane nje, lana engikhona ngKwaZulu Natal, endaweni bathi kuseNqothu, eyi, sibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi. Bafuna siya kwela kithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia. Wonke umuntu ongasozi South African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali, okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu besizwe simnyama sadubeka singa pasikezani bani benkosi lalibona into enhle bazali bafowethu nani nonke le votela yona iZANU-PF yona le ibulalelizwe ibona into enhle na yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa siyofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphi siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani. Mina ngokufisa kwami ngifisa ngathi ngalelizwe leZimbabwe lihle livele linikeze izandla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca. Hayi ngiyabonga ku Studio 7.
Sebenzi zethu ezinhle zisenzela smart sesithokoze lati livuka njani lichone njani futhi lo mke nje abasakazwe studio 7 embathanda kakhulu ngayo uthiwa futhi sengayengababo kwena khathanga zembabo kwena embathanda kuphela ngokusinika indaba ezilohlozi ezihle kangaka kake ngiyendabeni le eyamapholisa lezimoto lezi zithwala abantu ngifuke endabeni yamapholisa ezimoto ezithwala abantu imoto ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimoto kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva but sengalimala isengayekela ukudrayiva ngathi singisihlalele kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabemshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa ke into engangiyinanzelela amadrayiva amaningi lapha eZimbabwe ala malayisensi amapolisa abakwazi ukuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrive amakhombi lapha kabala malayisensi vele and bayakwazi so mistake ukuthi badrive bengala malayisensi abafana laba badrive amalayisensi awo imali yokubhadala ukudize emapoliseni bagcwala kuma roadblock abakwazi kuyadli kuledlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala ku roadblock yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo, madoda kithi ka studio 7 njani ngaphesheya kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu bengilalela nje uzikhathele ezimzimu ikhuluma ngabantu abatshontsha izinkomo anembali siyatshontshelwa sibili kodonki laba ombuzi laba siyatshontshelwa zi abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezizinto ezinkomo ezidonki uze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoyiseni athekwa ngizigcine okwesikhathi esinganani lokhu uzigcinile zidingiswa ngapho ukuze abanikazi abazidingayo bezibone phela yona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yiwumbuzo engilawo ngakithi khona ngani uhulumende njengoba nathi esisuta amabrenda lawa kancedise ngoba imisele yathi esimba kthi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongoba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kuyesabeka idonga ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisuka uphawu kuyesabeka lokho kuyesabeka kungamanyala abadala ikhoba beright abakudaba ekwazi ukwenza i-African Magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hhayi ngiyabonga
salibonani lonke kustudio 7 amagumba manomhlaba olubingelelayo Mike Sibanda Yeah, ngiyabonga konke bonke abasakazi nje lonke basakazi nabonke labantu abalethi imbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela ababingelananayo emafonini kanti umuntu mangibingelela uya ayingalafoni wakhuluma laye komakhelwane kumbe njani lokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi ule topic eyi-1 every time kulo baba lo odlalithi singasivoteli MDC so mina uyangixaka ngoba vele kuvusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni beka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa uramaphosa ulivenda uyavusa naye e-South Africa engicabanga ukuthi labantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda onalawo akhona kodwa akukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele ibuswa ngamashona namashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi oyetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uza kwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphephe liphandle. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Uba unkosikazi kamongameli babiza ngokuthi ungu first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into enziwa nguJoe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye isikhathi ezinye izinto eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama ngithemba ukuthi khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubaren yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zaseUkraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazibisela ngangaso ukuthi licela iganga ngesikhathi labe lingazibizelanga ngaso njalo liyabe size lezi inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuye kwenza ukuthi udisturbe ama inhlelo eziningi omama ezivame ukubona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu ukujwayela ukuthi uqine kakhulu inxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayefaka isondo la akwenze kube lohlonzo ukwenzela ukuthi bengazizwa bekodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi ye signature. Nxa ngisithi impi ye signature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kwe Soviet Union amazwe la aseduzane le Russia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yaseduzwa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besigcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa ukuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zehambise eCuba kodwa ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenzo njalo bazahamba bayayihlasela kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela lidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into leyana eqinisweni ngabe ukuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelana akwavela kwavunyelana ngazo okungasozivumelana esabe siqala kathesa okuyisivumelana savela savunyelana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelana ezakwenza ukuthi impilo iyiphele okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama-school fees. Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kweleRomania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.